olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 emazweni atshiyeneyo.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani.
Lokhu betitibele abantu kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaBarry Daga owadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqethi weqembu leli. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lokunye okuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaculi abalodumo abasebenza emazweni osokuqhamuke khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kanye labanye abadabuka eZimbabwe bathi kabasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi amazwe atshiyeneyo elwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomad Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi ngunkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sekuze kwakhanselwa nama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwa amabili kumbe amathathu ngeviki yi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduzeduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, silama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kweleBhilitane.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi i-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance ukuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke izindawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lo msebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
UNkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko yabatsha School of Arts, uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus.
Lathi sesizitholeke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele-corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esijayele ukuya kuwo i-Austria, le-Czech Republic, le-Germany, lamange nje amazwe ejikelele ase-Europe. Ngalokho kosekwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka le migomo lembandela ethile ingakhule kuhambeni kwabantu, amisa ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu ke kutsho ukuthi lathi njengoba nje iminyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha ke esiphakama khona kweZimbabwe esiqonda kulawo mazwe sibhoda nje umhlaba wonke jikelele, kutsho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijalo ukwenza ngayo. Ngakho ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhatshana le imisebenzi sisalindele ukuthi bone ukuthi kuyangaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kule micimbi esijayele ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe into siphumeke le mpendulo eqhakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siyangaphi phambili anduba siqale uhlelo lwethu lomnyaka lo.
Ulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni atshiyeneyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Pepe ohlala kwele Israel. UmaPepe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama website a circulate information, kodwa sisalinde u Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi manje kuyavalwa and mangathi ngiyabheka ama numbers alokho ekhuphuka esiyaphezulu. Ama numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka, kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama chances ukuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngapi njalo uzaphela sokutheni. Ababimezela imijova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kaZulu. Bakhona abantu ababathandayo babekhona njalo abathi izikliwi ezicatsha ngokusebenza emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye ababizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obuchisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babachayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMo Blessing Zinyamambi omemezela imichova kobulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMo Blessing asekelwa ngumnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala isikhundi sasibhadala isatshiwe ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatsha ngama-6 vele imali yekheshi yomulungu le yakho yomele uyithole iyabe isikhwanile. Kodwa kathesi ukuchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle le muli yakho. Ese noma ungazi ukuthi uyatshontsha la uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingakwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebetshiya isikhundi. Enye i-challenge esikhona la mabhasi asekhona wabona bathola ifuel echiphileyo bachaje imali ephansi akusela kusebenza sesidinda one down. Ngathi umahluko osukhona lakathesi ukuthi ukwanisa ukuyisekela imuli sili ngokwayo kuselela imuli sokusiba nzima ngelo kuthi ukwanisa ukukwenza konkeyana.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamachumi lasitshiyagalonye i-$90. Abachayelayo imichova bathi iqakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo Windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqhakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukukwanisa ukuzusebenza usebenza uwedwa ende lo muntu uyabe wazi amapolisa ukuthi singabotshwa la uyabe zama ukuzilungisa impilo yakhe but hayi mina nisoli lutho kubafanele laba silabo abanye bethu abenhlamba abakhuluma kube bengadakwa abaharasa amacustomer but hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kulabantu abagada imichova abancoma imisebenzi yabasekeli babachayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Inkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyayiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona umuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyicustomer laphana uhlezi eminyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esivalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakachova uphinde kuphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo nguyokwanisa ukuthi ukhalaze kuyemtshela ukuthi ayimali yami yasilela uyokuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumchayeli womchova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabo windi bakudala labamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo uthi umzali maye wayizothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinde agade leya moto kusasa ngoba ngendlela abe phethwe ngayo hayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labo windi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadakiweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
Undlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso sifana naleso ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzani ubona izinto zisenzakala ukwazi imoto kuba lula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labachayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathi tibele abantu abaningi ngokubhubha kukaBerry Daka owake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba umqeqeji weqembu leli lamanye akoqela elesizwe ele under 23. Okwamanje kusalungiselelwa umkhosi wokuvalelisa uDaka obhubhe ngeviki ephelileyo. Omunye wabakhala okumangalisayo ngu-Amin Somaphiri wafundiswa nguDaka ukudlala inguqu.
Ngidane kakhulu yazi ngumuntu ongenza ngadlala ibhora mina nxa ngibona umuntu ka ngangimbona ukuthi njengomuntu oyoweyimenta yami nguye umuntu ongenza ngadlala ibhora foma hambe beginning yazi ukuthi from the first uthi kumbe ithele engalithengelwayo ngalithengelwa ngobheri engisusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa kuyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingizela emfeni ngizelela emalawi ngithi ngiyafika ngizimna ufana nenzela ukuthi ngidale lapha sesishile last week bengikhuluma naye umakhwinji yazi ngidanile kakhulu vele angikwazi ukuthi vele I still can't believe it ukuthi umuntu lwani ngapho ngusiya all of a sudden mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina esportsport mina amabhuku engilawo ebhore sithi alokhu vele kuyafundiswana ngifithi mina ngizamphotocopila then abe senginika kanti vele umuntu ngiyamvalelisa so ukufa kwakhe yazi ngiyazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lwana yiyo yini personally nguye wangenza waba yini lokho ngiyikho khona nginalo but uyazi umuntu lwana osina uvele ulaye ekuwelcome I'm so saddened into engihlupha kakhulu ukuthi ngizihlangana naye akazangangithile ukuthi kakhulu.
Yes, ngathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalise khonapha ngamafitshane phiri
ngithilala ngokuthula ukuthi sonke ngibe ngikhuluma nto esilogudi ukhisonomela ngidala ngimkhulumisa ngisande kuwehlibhasi ngifike ngidala ubhuloko sebhuku ukuthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ubekhula yini ukuthi ulwane umuntu oyengathengiseli uwomele wathi no hayi indlela yethu sonke zile senzile i-one.
U-Amin Somaphiri wake wadlalela iqembu le-Highlanders elake laqeqetshwa ngumoyi uBerry Daka. Sixoxe laye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amazwe akhoqela eSpain, Australia, Italy lamanye asevale imingcele esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Elemelika lithi kalisavumeli izihambi ezivela kweleBritane lamanye amazwe akuzwekazi le-Europe. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ethengisa umakhalekhukhwini eye-Apple ithi isivala izitolo zonke emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sike singene kwezamasiko ngamafitshane.
Senganamasiko
senziwe manje
lo baba
mkhulu
babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje siyalubuyelela udaba lokuthi amajaha akulezi nsuku kukhanya adinga uthando ebulenjini. Lapha sikhuluma ke ngabo Facebook, WhatsApp lento ezinjalo. Besixoxa ke ngeviki ephelileyo lonkosazana Vivian Nomala Ngabhebhe okhuluma esilwe wathi ha amajaha kulezi nsuku kuyehlula ukuphosa amazwi. Lamhlanje ke silo umnumzana Paul Ndlovu ukhona ngaleke kwele South Africa. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani msakazi?
Hayi siyaphila kakhulu. Ungathini ngakhona okukade kukhulunywa ke ngeviki ephelileyo nguNomalanga Bhebhe sithi abafana bakade sibaziquthele nxa ngizokuphosa amazwi lapho.
Hayi uNomalanga kahle kahle eqinisweni hayi uyisayikhona msakazi ngoba isi ungangena ku-internet or ungene kubo-Facebook abantu bayawathola amantombazana. Then ma uqeda umuntu ethola umuntu nje ku-Facebook akushiyelwana lokushiyelwana nje lapho nje kutshelwa nje ukuthi hayi singahlangana kuphi nini kuphiwa nindawo bebhe kuthiwe siyohlangana enandos mhlawumbe siyohlangana e-McDonald's. Ma okuhlanganwa khona lapho hayi ukuthi mhlawumbe kusayakhulunywa. Ma kuhlanganwa nje usuthi nje uthando solukhubeka nje sokuqonyene sokuphelile nje through internet.
Akwethu Zindlovu.
Kuyethusa kakhulu ngoba phela ungathi uyabuka abantu abaningi uma benza kanjalo. Yikho ubona le mizi yakhona okwamanje akuna mizi phela manje baba ngoba ungathi ananzelela kusuka kuyikuthi abantu abahlangana kanjalo abazani abana background ngumuntu njengamazi nawe nje omthole ku social media. So ukuthi ngumuntu ongayakha naye ongumuntu ofuna ukuzodla imali adlule ongumuntu mhlawumbe ogulayo awazi wena nje umbone namhlanje ku internet lahlangana uthando sokuqalile nje kanjalo.
Pho manje baye ngaphi abafana lapha abadinga uthando?
Abafana abadinga uthando mina ngowami umbono kumele sibuyele back ukuthi nje isiko abantu siyalibalekela. Isiko belikahle ukuthi umuntu ubekhula thina lathi njengoba lanqa nje singasakutholanga ngaleyo ndlela sikuthole sokudlula okwamasiko. Besizwa nje sibona nje obhuti bethu besiya kubokhulu bekhuluma labo okhulu bebatshela ukuthi hayi uyabona mfana wami ma ungaya laphana komoyo laphana hayi uyabona amantombazana akhona hayi uyabuthetha umfazi impela. Uyabona ngezi ndlela baye bekutshela ukuthi iya laphana yikho ngafika uthole khona umuntu ongaka nawozi.
Ye siyamuzwa ubaba Ndlovu ukuthi isikhathi sesidliwe umangoye. Sibonga kakhulu ubaba Ndlovu ungathini lokusasa.
Lami ngiphethile impilo enhle ngaphola idlalele kathanda le coronavirus.
Lo ke ngubaba uPaul Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sesingena kwezabatsha.
Yeah. ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abakubandla lezanu PF kanye labaku MDC malana ngokwethulwe nguhulumende welemelika lapho bathe bona babona ngani akulamehluko phakathi kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende ka owayengumongameli uMoyi uRobert Mgabe kuhlelo silomnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla leMDC kanye lomnumzana Munashe Mtutsa owebandla elibusayo ibandla lezanu PF F asizweni umbono kaSiziba mayelana ngalolu daba.
Bakhulume amazwi amqotho mayelana lendaba yama sanctions kubana uhulumende weZimbabwe akayenzike ngendlela epheleleyo mayelana ke lokunakekela kwamalungelo abantu. Lokho ke kuphuma kusobala kulizwe lonke jikelele ukuba amalungelo abantu beZimbabwe awanakekelwa nguhulumende lo obusayo.
Ingani usisho kanjalo?
Amalungelo abantu ikakhulu ekufanana lokutshengisela, ofana lokukhetha uhulumende abamthandayo, lokuvunyelwa ukukhuluma imboni yethu. The fundamental human rights in Zimbabwe have been violated by the regime in Harare. Ngikhulume ke ngama social and economic rights. Esibona khona ukubana ke uhulumende wenze okunengi ukuthi ke singananzeleli ke amalungelo abantu. Masikhangela ke kundaba ezisocial and economic. Ku social and economic sikhangela amazwi amalungelo afana lokuthi ke abantu bethole ke ukunakekelwa ezibhedlela, abantu bethole ke amanzi ahlanzekileyo, ukuthi abantu ke bekwanise kubana izimali zabo zingatshontshwa. Okusiwe ukuthi wona ngama economic rights, kodwa sikubonayo kubana ke abantu abahola izimali ezilutshwane uhulumende uyatshontsha izimali zabantu emabhanga. Lokho yikho kuyenza ke ukubana iAmerica ithi hayi lungisanini indaba yamalungelo ngohlelo olukuthiwa ngalama-reforms.
Hayi, siyabonga uStalosi ngamazwi akho. Zulukandaba sixhume njalo umnumzana Munashe Mtutsa owebandla lezanu PF asizweni amazwi akhe.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende wezanu PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona, kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokule zinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakho zenzakale fast, but this is a process, it's not an event.
Hayi, sikuzwile Munashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Thakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu ele Facebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Likubona njani izulukandaba? Abafisa ukungena kuhlelo lakho kusithumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +12024650318, lakho njalo ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Bona lokho lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Ake sizwe ezibhathelane lezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMathewu isahluko singesa-7, lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo. Amazwi ke esiwathola evesini lika-16 amazi akhona niyakubazi ngezithelo zabo ungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi egagwini lapha ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela ukuthi uluthi lwakhe lumi njani ulejwabu elinjani kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani yebo kambe abanye babagcobe kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi kuyabe kukhuluma ngabaprofeti kodwa-ke umprofeti phela laye ngumuntu siyabona-ke laba uJesu ukuthi niyakubazi ngezithelo zabo ngiyindlela kutho ukuthi umuntu ucisha fane lesihlahla nje ingabe yisiphi njengoba lezi hlahla ziningangaka ezinye zilezithelo ezinye kazilazithelo kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lo msebenzi othize laba uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana nezihlahla bathela izithelo abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thole esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na ake sikhangeleni zona izihlahla njengoba uJesu esitsho kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni ngenye indlela uJesu uthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu ngabalanto enhle engatholakala kubo ngobani abantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo nxa ufana lesihlahla esilameva uyabahlukumeza kuthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo lezo zithelo zokuhlukumeza ukubathuka ukubahlambaza ukungabahloniphi yize izithelo esazi ngazo ukubana ungumuntu onjani sesibonile kule enhliziyweni yakho kanti layo inhliziyo yakho vele injani ngoba izithelo zivele zivela enhliziyweni zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo zingathela isithelo somthunzi uthi nxa ukhathele udiniwe ilanga lishisa ufuna ukuphumla ufike ukunike umthunzi omuhle omangalisayo kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi lezo zihlahla ezinye zilabolonyovu ezinye zilamaphimpi awakhona phezu kwesihlahla umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini ukhathele udiniwe azithole selunywa zimamba azithole selunywa ngamaphimpi wena uyisihlahla esinjani ezakho izithelo zithini ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva uyisihlahla esithela olonyovu isihlahla samaphimpi lamabululu unkulunkulu asizeke sibe yizihlahla ezithela izithelo nxa siluxakuxaka sibe luxakuxaka sithele ukuxakuxaka abantu badle sibe ligwava sibe li-orange sibe yimengo sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu
kuyiphethe mfundisi
baba thixo ingcwele naba abantu bakho nxa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa siphilela labanye sihlala nabo ngako-ke ngasifunde uthela izithelo ezikamoya subela khona usela manje sizobeqalaama
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thande Kozintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mvuka Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
singakehlukani wothi sikhangele indaba ebesigokela namuhla. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19. Lokhu bethithibele abantu ngokubhubha kukaBheridaka owayedlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqetshi walo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, olivelelisayo ngoGibbs Dube.